abehluleka ukuthela ngemva kokuhanjelwa ngabantu the likes of Osidini Malunga labo njini Ntuthu and ngemva kokuhamba kwaJoshua Nkomo kwakha ingane amadoda lani into asiphelela phana kayayazi. So-ke abantu babazondela kakhulu elizwe selikumese buhlungu kakhulu bekhona bekhona pha kwento ezimbi ezenzakeleyo inhlamba ukubulawa kwabantu dika kwemisebenzi. So konke lokhuyana abantu bazange bebezwe besiba lelizwi lokutshengisa ukuthi bayakhathalela uZulu nje basikhuluma ukuthi ezibhedlela ungangena kunjani, ungangena kubomspitali, ungangena ezikolo, abantwana kabakwanisi ukumlwela uZulu wesizwe sangapha ngenhlupho zabo ezibahlupha amalanga wonke. So abantu sebedakekile ngabo ukuthi hhayi kuhle ukuthi kuyokungena abanye abantu abasha and nawulaphana babona ingani uyokhanisa ukuthi uyistuji zokusetshenziswa ukuthi bahlukuluzwe wena khona ukuthi uzuze umsebenzi udle ngabo leli awulaqiniso ezimpilweni zabo akulaluthola uhlelo uphetheyo ongawasiza ngalo.
Bakhona kathesi abanye lokhu bebambe izikhundla eMathebeleland
kodwa-ke laba abazibambileyo eMathebeleland North kulabona laba abanye anti khona ukuthi babegamula abantu bedila izimizi yabantu abanye basebenzisa imali yobe lama-resources abantu bathathe i-advantage ukuthi abantu sebehlupheka.
Bona kusenzakalani ngesikhathi sokhetho?
Hhayi abantu kathesi abasayi kukhangela kakhulu iphathi kodwa iphathi abazazi bezele bengayifuni kakhulu izani. Amacele la amabili lawa bangakhompyutha sibili ngendlela eqinile okumangalisayo. Abantu nxakade bemkhangelela yenalo umwelshman nxa ukhangela i-combination yabomzila yabo-coltart labo-welshman amadoda lo azimiseleyo futhi akhulumayo izinto abezikhangelelwa ngumuntu wonke emgwaqweni ukuthi ayilukhana kakumanga kakahle. Laba bakathwangirayi ngapha badale enye kwaba ludaka nje ngenxa yokuthi abantu babevota bezondile nje ukuthi asesikhuphe lokhu kuqala but baphindeka labo behluleka nje bathi babona kathesi noma lakuma-primary elections kuyadliwa kwenziwani. So vele hayi kakumanga kakahle. So kodwa kathesi libandla likwanisa ukuthi li-manage i-crisis in terms of i-primary iliyona lilo likancuka.